Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uTsonga Kandemiri ngokusinika izindaba olimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2023 ngumphrofethi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngitsho lomhlaba sikhangele lonaleli ilanga le Earth Day lapho sikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqhakathekisa kulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Earth Day namhlanje.
Sisebenzisilazo lathi ukuthi sikuthi sazakala kuhulumeni ngoba nathi nasila ama-paced plan nathi sizila ukuthi umuntu usebenza ngayo sisebenzisa incwadi ehila zasesinye ezinyanga. So emabhenki lapha babesinjani babesivalela phandle.
Iningi labasebenzela emkhambo wemakhukhowa kubulawayo bathi lalibaya ingxenye yawo seyadilika lokhu beqhubela khona ibhizimusi njalo bakhangelele ukuba uhulumeni abancedise ekuthuthukiseni. Namhlanje kuhlelo abaculi bethu sihamba lomasikandi odabuka eFlabusi kodwa ucula ekwele South Africa umphathisi Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqhakathekisa ukulondolozwa kwemvelo emhlabeni jikelele ele World Earth Day namhlanje. Incwadi ezibona ngokulondolozwa kwemvelo zithi lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi imvelo kumele ilondolozwe namhlanje ukwenzela ukuthi singayichiyi siyonele inzalo yakusasa ngokuyijabalalisa. Kusase kuningi okungenziwa ukuthi ikusasa yezizukulwane ibenhle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Ndlovu, ingcwethi njalo eligqwetha elibona ngokulondolozwa kwemvelo.
Umhlaba ke ukunanzelela ukubana ukuze umuntu aphucuke, uluntu luphucuke, kuqakathekile ukubana imvelo ilondolozwe. Ikakhulu ngosuku lwalamhlanje, u-22 April, wayona lo mnyaka waka-2023. Thina njengelizwe leZimbabwe lathi sibambene ngitsho lomhlaba sikhangele lonaleli ilanga le Earth Day lapho sikhangele khona ukubana kanti singalondoloza njani imvelo yethu ngoba siyananzelela ukubana ukuphila komuntu kweyeme ekugcineni lasekulondolozeni imvelo.
EZimbabwe khona luphathwa njani lolu daba lokulondolozwa kwemvelo?
Thina ke ngokomthetho elizweni lethu sile constitution ikakhulu ngasikhangele usection 73 constitution uyagcizelela ukubana kulelungile lomuntu wonke ukubana aphile endaweni elondolozekileyo, aphile endaweni enhle, aphile endaweni lapho imvelo egcinakale njalo elondolozeke khona kahle. Kuqakathekile ke njengelizwe ukubana nxa iconstitution yethu isipha lawo malungelo okubana silondoloze imvelo, thina muntu ngamunye ngamunye kambe senzani ekulondolozeni imvelo?
Isisekelo sombuso sona sithini ngokulondolozwa kwemvelo elizweni?
Imvelo le nxa sikhangele ikakhulu iconstitution yelizwe ithi imvelo le ayisiyo yethu kuphela kodwa imvelo esikhangele lokubana ibe ngeyesizukulwane esilandelayo kubuye futhi esinye isizukulwane esilandelayo. Ngakho asimvelo nje yethu sodwa lamhlanje kodwa imvelo yabantwa bethu, kube imvelo yabazukulu, kube imvelo njalo yezizukulwane ezibuyayo. Ngakho ukuqakathekile ukubana njengelizwe ngesinanzelelo nalolo suku sikhangele imithetho yethu, sikhangele njalo ukubana lapho nxa sigebha lokho okuligugu kithi kambe asi bulale yini izizukulwane ezizayo.
Ngikuthazo bani elingayipha ngalolu suku olwe Earth Day ekulondolozweni kwemvelo eZimbabwe.
Ngokuqakathekile ukubana umuntu munye ngamunye ananzelelo lwalolu suku, i-government kungabe kuyi-Environmental Management Agency kanye lamanye amaqembu akhona lapha akhangele ezemvelo, ukuqakathekile ukubana baqhubeke befundisa abantu ngokuqakathekwa kokugcinakala lokulondoloza kwemvelo.
Lo beko umnumzana Ngqobisi Thandlovu oyingcwethi ebona ngokulondolozwa kwemvelo. Lokubekela lokhula udumo lomkambo wemakhukhuva kobulawayo kungakhathalekile lobudala bawo, njalo labasakhulayo bakhona abaqhuba amabhizimusi kule indawo. Iningi labasebenzela kulomkambo bathi laluba ingxenye yawo seyadilika lokhu beqhubela khona ibhizimusi, njalo bakhangelele ukuba uhulumende lekansili bawulungise uhlanzeke ngoba ulembali yelizwe ebukwa ngabethekelela kobulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imakhukhuva Market edume ngegama lokuthi emkambo wasungulwa ngomnyaka ka-1958 lanamuhla lokhu uqhubeka ngodumo lwayo nangenjongo yawo yokuba umkambo othola yonke into ethengekayo kobulawayo, kungakhathalekile ukuba uselokitshini elidala. Ubuye wasungula yonke imikambo esikhona ezweni eyabesintu labamhlophe. Umgcini sihlalo emakhokhoba market umnumzana Bheki Impilo Ndlovu othengisa imithi yesintu ehlukeneyo uthi banenzuzo abayitholayo emkambo.
Lapha sesibhekile into eziningi, imithi izinto zesintu njezibazwa induku ndiko.
Umnumzana Ernest Shoko othengisa amanyathela lezokulimisa uthi kulezi insuku ibhizimusi ngelokuncenga-ncenga.
Kuyahamba nje kodwa khonoko nje ukuthi lawa utshona ungadlanga. Sebesifuna nje ukuthi lathi sincediswe konapha lathi ntida bona sefuna dati amashedi lanalokunyaka kube ngani kuyacaca lakho.
Umnumzana Nkosi Lathi Dube ongusiyazi okubhizimusi lokuthengisa imithi yesintu eyendulo ucela uhulumende ukuba labo abenzele lula benelise ukuthola izikwelede emabhanga ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Sesebesilaso lathi ukuthi sikuthi sazakale kuhulumende ngoba nathi nasilawo ama-payslip lanathi ngesilakuthi umuntu usebenza ngayo sabesebenzisa incwadi ehila zasesinezinyanga. So emabhenki lapha babesinjani, babesivalela phandle.
Zitrayifini Ncube umsekeli kamgcini sihlalo emakhokhoba market uthi welapha abagulayo esebenzisa imithi yesintu.
Ngelwayo emthethweni siyakwazi ukuthi kweziyamazana akuvunyelwe, kodwa kukhona usizo lwakho empilweni zabantu esibasiza ngakho. Kho-ke babuya abantu amapholisa bengabantu abafuna ukusizwa anganomuntu odinga ukusizwa ngento leyo. Ungakhuphuthi ngokuthi ngimsukele ngimlungisele ngimenzele sesikuthi suthathe sesihambe uyethatha imali emotini esuke lapho sesivalelwa sesibuko sesisaba sakwazi ukuthi sisebenzise uthini.
Margaret Machingauta othengisa ukudla uthi babhekane nodubo lokukhulisa amabhizimusi abo lamapholisa afuna ukufumbathiswa sikhathi sonke.
Ama-challenges okuthi amapholisa angebuyi sometimes zithathelwa izinto uyakusuqasa kutshudini imali ecapital.
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi waqala ukuthenga emkambo wemakhokhoba ngomnyaka ka-1971.
Umkambo wemakhokhoba ngumkambo wakudala, umkambo omkhulu waziwa ngabantu bonke. Emalokitshini yonke sasithembe wona. Mina ngikhumbula ngama-1971 kuthengiswa yonke into. Izinto zonke ezisezithengiswa emakethe zazithengiswa khona phana. umkambo omkhulu oqhakathekile welika Mthwakazi wonke abantu bawazi kakhulu old location
umkambo wemakhokhoba unembali enkulu njalo namanje abantu lokho bethenga bethengisa khona ilizwe lonke labamhlophe bayathenga bethengisa kulo umkambo loba nje imiduli yawo isigugile idinga ukulungisiswa ihambelane namavinkili akulezinsuku abathenga bethengisa khona labo bakhala ngodubo lwamanzi namandla kagesi bethi izambuzi ziyenyanyeka ngabe ikhansili iyabatholisa amanzi ngezimota ukuze kuhlale kuhlanzekile ngimele umsakazo westudio 7 yisemakhokhoba kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mthwakazi kandaba okwamanje wathi silethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini ebulawayo Vendors and Traders Association.
Into ekuhlukumeza kakhulu is the issue of faces, vending faces, malutshana ukudlula abantu. Okunye kudalwa ukuthi umhlaba vela ukhuli thina abantu ithe lokhu esisengezeleleka and njalo lo mnotho uyala uwoma usenza wonke umuntu agijimele ezitaladini ngoba bathi yikho okulemali. Now, we are one of the biggest constituents of workers. Singabasebenzi asebaningi ukudlula labo abaqhatshwe endaweni zabo ngokomthetho esingathi ngama-formal workers. So, yikho lapho esikhona. And ungananzelela ezinsukwini ezidlulileyo, kuke kwaba nomshesheze, kuke kwaba ngathi kulento evulunyana. So, umsebenzi wethu kulalapho kuhlangana khona le ngxaki nxa umumo womkhathi unjalo ngoba kutho ukuthi uzahamba nezinto bek ikhaya sezimanzi lawe njalo kune-flu so yikho nje sibhekane lakho kodwa-ke kuningi esikwenzayo njalo okutshengisa ukuthi njengqubela phambili sikhangele iBulawayo City Council inhlanganiso yethu or iyaqhubeka inhlanganiso yokusebenza leBulawayo City Council osekudale ukuzwisisana esingathi ngama-MOU.
Sezwa ukuthi sokulenye indawo evuliweyo enkulumane akhona yini amanye amalunga yenu afinyelele ukuthi athole izitandadi zokuthengisela?
Ngiyabonga kakhulu. Inkulumane ayisiyo ndawo efana nalezinye okuthi kulo muntu wabele indawo yakhe. Inkulumane i-preservice or isebenza lobuye nezinto ngenangalemelo okuzakwenza ukuthi sibalekele kungxaki kade sihlalane kakhulu labantu abazisebenzayo okuthiwa i-state baronage okuthi umuntu uyabamba indawo zibe ziningi zibe ngezakhe kodwa liyana imakethe ilokufunda okungaphezulu ngoba nje uzabe uyisebenzisa ngoba ubuye lezinto ezifunakala ngalelo langa kumbe ozozithengisa ngalelo langa.
Udubo lo luyana-ke olwalabana abathengisa ku-60 Avenue kuyele.
Udabo lika-60 Avenue wonke umuntu uyalazi ukuthi luphathelane kakhulu lezombusazwe njalo luyindaba esachwatha eyehlula labo bonabo abathi ngabosodolobho. It's unfortunate ngoba kukho konke lokhu thina abasebenzayo thina sihlanganiswa kube sesihlangana le ngxaki yokuthi sesibizwa amagaba phezu kwawonaka esilawo of which kubi kakhulu kodwa-ke hhayi siyababongela ukuthi khaphana bakhona bayathengisa imuli ziyaphila kodwa sibe sifiso esokuthi abe bayahlangana lezinye inhlanganiso kumbe babe nenhlanganiso ezizaba ukubancengela ku-City Council kumbe ekhuluma lo-City Council ukwenzekelele ukuthi baphile bathengise besemthethweni. Yitho yinto into engilayo.
Siyabona njalo ukuthi kulo hlupho lwamagesi luyathinta kubi yini abathengisayo?
Kunzima kakhulu. Besikhangela ukuthi abathengisayo abaningi bakhona bangomama, omama abalabantwana lezimuli. Ungakhangela isikhathi esiningi udubo lwamagesi lolwamanzi yebo baba luyamthinta ukuthi uzaphuma engagezanga kumbe enga-ayimelwanga kodwa
into enkulu kakhulu ukuthi umama okhangela abantwana oyenza lokho sikuthi i-unpaid care work uzathi esuka khona lekuthengiseni abuye ngemva kokudinwa lokutshona esenza umsebenzi wakhe aphinde azenakekela ubaba lo labantu abakhe kumhlukumeza kakhulu esikubiza ukuthi these are the hardlings of being a woman in business umama ozisebenzayo abantu bayebhalisa ukuvota basebesiyavotela abazakwazi ukubamela njengathi nje singabantu sithengiselayo lathi siyafisa ukuthi sinembe ngabantu abazaba nezindlebe ezinde ezingxakini zethu.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Jacqueline Ndlovu, umholi wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa izitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Abathala bathi kusina kudedelwana enkundleni okwamanje ke sokungena uhlelo liphuma le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, siyabonga. Angiboni ukuthi khona laba bantu abathi esikhathi sabalungu umbuso wabalungu wawungcono kulowa abantu. Njalo inengi yabo bona labo bantu ngiyangibezwe bekukhuluma lokho. Uveleni uSmith vele ukuthi wayelekhandela enjani vele abakwazi. Bakwazi ukuthi kwakulomuntu omhlophe nje. So izenzo zebhunu kumbeza belungu zazizimbi kakhulu. Angeke sokufanise lokwanamhlanje lo. Okwanamhlanje lokhulu okubi ukuthi sokusiba le-politics yenzondano elizwe sisalithatha leli kalibuyeli futhi emuva. Akulungiswe kuhlaliswane phansi lapho kutsheke khona kulungisiswe njalo lo ubona ngathi lo umbuso okhona kathesi hhayi wabelungu yikongcono kambe ilungu kulo mlungu ongabezokuma kathesi ngaphandle ukuthi khona kufonywa amaphathi efonywa ngabelungu kube sekuthiwa khona hayi umkhokheli wangikhona nguzibani banyana kumbe ngudlodlo kumbe untankawari ima kodwa besupportwa ngamakhiwa lokho akusoze kuphinde kwenzakale. Umbuso lwana wawumubi kakhulu yikho sisithi thina ngumbono wami kungabuyelwa njalo kuleso sigaba ngoba lo mbuso wamakhiwa wawumubi siyakwazi sawubona sazi sasukuma sathatha izibhamu sabona umbuso kaMzorewa sabona kathesi umbuso kaMgabe namhlanje sikubona lo mbuso lo okhona lo weSecond Republic. Angiboni mina lapho ukuthi khona singathi imbuso yena le iyafanana yonke ngabantu abamnyama labakhiwa kwehlukenwe ngoba ungakhangela yona le Second Republic ayisozibe endlini yakho izokunika ukudla kumbe ukunika umsebenzi kodwa kumele la ubele umuntu osukumayo kube lwakho okwenzayo okwezandleni zakho bona bese bencedisa. Ngibona ngathi kunjalo kulokuthi sithi thina umbuso lo khona lo mubi kulo wanamakhiwa hayi kayisikho kuningi lapho sokukhulunywe lapha okungekhoyo yokugcwalisisa singathi implementation yikho ongazani ukuyalekha nje kuphela ngoba labo khona ngale bakhona abachayelela phansi imbono ebonwa izinkokheli zakhona ezalawo maphathi kumbe izinkokheli zikahulumeni. But truly speaking hayi kukahle la okukhona nje kuphela ukuthi nxa sihonona laphana laphana sisola akuqondiswe laphana laphana sibone ukuthi kuna kungaphi lapho kubhende khona ofudinga khona ukuqondiswa. Yabona
kodwa wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko ungathi wena impilo iyalamhlanje iyafana daleyo eyabangela ukuthi usuke phansi uyethwala isibhamu.
Hayi impilo liyana leyakhathesi kakufanani ngoba laphayana ngangihamba ngigqoke amathenda futhi khathesi awiyo ngifake izicathulo nge-choice. Okwesibili ngisemaplotini kumbe eplotini so kakufanani la uhluke ubone ukuthi vele kakufanani. Uhlupho yilona liyana nje kuphela ukuthi abantu babone ngazani umehluko wangikhona ukuthi kuqala laphana kwakunjani njani abantu kwathi kuthiwa khona kabangene bethatha umhlabathi bathi hayi hayi lo yipolitics yezani okwakukulo kubi laphana kuphela okwenza sangenela thina sisithi into lanimbi yikuxotsha abahlali kumbe izakhamizi kumbe izisebenzi ezaziphakathi kwalawo maplazi. Abantu sebexotsha amakhiwa bethatha amaplazi bexotshe lezisebenzi zakhona. No, lokhuyana yikho ngingakufuni mina labanye bami, but umehluko ukhona impilo esasiyihlala ngesikhathi samakhiwa lempilo yanamhlanje. Thina phela kazeke sifunde ograde zero, sasiphakamisa isandla sibamba indlebe sangena usub A, sub B, ustandard 1 kusiyafika khona ngale. So you'll find that uthola kulomehluko kakhulu. So umehluko ukhona, ngimna ngibona kulomehluko. Inketha abachabi kayisekho, amakhiwa ebhenka wodwa engena emakhefa abo bodwa. Kathesi lapho kulebhunu khona kulomhlophe khona, lami ngikwejisa ngikhona lapho as long ngile mali yami ukuthenga ukudla ngikwejisa ngilabanye khona lapho. So kukhululekile lokhuyana. Ngakho ke kwakungasikho ukuthi mbene ibhunu lona ngokwalo ngobuhlophe balo kumbe ngesikhumba sayo yilo laliliswa. Hayi, izenzo yizo sasingazifuna, yizo zenza sasukumela phezulu ukuthi khona hayi laba sebefuna isibhamu hathi rekene. So ke ngibona kulomehluko sibili omkhulu. Izandla kazifanane sonke, kasoze sifanane ekutholeni inzuzo. Abanye lemendweni yabo kumbe imizini yabo abathethwe kumbe abathetheyo kwehlukene lalokho kwakudala labo ezindlini zabo kwehlukene. So ziningi izinto esingazibeka kumbe esingazivalisa, kodwa okuqakathekileyo ukuthi khathesi siyazihambela nje ntando. Angazi ngihlangane ngama-odd hours ngihlangane lamapolisa esetshe abantu izithupha.
Lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Siyambonga ke okagandi ngokusinika uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Dibanani laye ngivikelisayo njengokutsho kwakhe. Kwezemidlalo, siqale ngempumelelo yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalelwe endaweni ezishiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe iLeyada 2-0, iNgezi Platinum yanqoba layo iGreenfield 3-2, FC Platinum kuye ngutshikele ubhanqile Triangle United 1-1, Wange inqobe iCranbourn Bullets 1-0, kwaba ngutshikele ubhanqa phakathi kweBlack Rhinos leRentals 0-0. Kunjalo nje ukuvakatshela kweleZimbabwe kwenziwe ngamaqula avela enhlanganisweni yezibalisa yeFIFA, yeCAF kanye leCOSAFA sekulethe ithemba kulabalandeli bomdlalo wenguqu elizweni ukuba mhlawumbe ilizwe selingabuyela lalo lincintisana lamanye amazwe omhlaba. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Aqula vela umhlanganiso ezibalisela iFederation of International Football Association iFIFA, Confederation of African Football iCAF kanye leCouncil of Southern Africa Football Associations iCOSAFA akweleZimbabwe ukuzoqhuba imihlangano labaphatheki kumdlalo wenguqu kudingwa ukuba kuxazulule ingxabangxoza ekhona emdlalweni lo kulezi nsuku. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba yingxenye yalezinhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kumdlalo wenguqu nyakenye. Njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBheka Sibanda uthi ulethemba lokuba lesi simo saguquka ngemva kokuxoxisana ukuza kwenzakala.
Babe bazolungisa izinto, iintombo zezilungi singadlali i-social that abafana bethu kwanisa ukuya emazweni that sikwanisa uparticipate out of the country na singaba ama-champion.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gogwerela laye uthi kuhle ukuthi labo abavela kwinhlanganiso lezi ezibona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele baze bazozibonela bodwa ukuthi kanti kuqhubekani emdlalweni wenguqu kweleZimbabwe.
Bazathola iqiniso elokwenzakalayo kulokuthi bebe besizwa mhlawumbe yilabo abakade bekuzifa ngoba kade bezabatshela khonokho abafunayo bekuzwa.
Umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uSiphambaniso Dube uthi ulethemba ukuba ukuza kwezivakatshi lezi kuzaxazulula ingxaki ezibhekane lomdlalo wenguqu elizweni.
Sokusilahlisa ithemba ukuthi bakhangele umdlalo webhola kumbe labo bangabepolitics nje ngoba bengabantu bebhola bekumele belalele ukuthi isizwe sithini, hathi ukuthi bebuye vele bezitshela ukuthi thina sifuna ukwenza lokho.
Wayengumdlali wenguqu uDaniel Bingadadi uthi ukhangelele ukuba ngemva kokuxoxisana kukhona lokhu isimo somdlalo wenguqu elizweni sizalunga kube lengqubela phambili.
Siyakhangela ukuthi iZimbabwe ibhani iliftwe so that there be a unity among soccer people.
Amaqula lawo aqhuba ingxoxo labo bonke abaphatheke kumdlalo wenguqo elizweni ukuze kuxazululwe udaba lokuba eZimbabwe liphenduke lalo liphatheke kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso lezi. Ilizwe leZimbabwe limise ukuba lilunga leFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yeZifa ekhokhelwa nguFelton Kamambo ngo-2021. Abe-SRC bebesethesa inkokheli yeZifa umlando wokungaqhubi kuhle inhlelo zomdlalo wenguqo elizweni, njalo lokho kugoqela ukungaphathi kuhle imali kanye lokuhlukunyezwa zokwabonompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuhlelo abaculi bethu sihamba lo Masgandi odabuka eFlabuso kodwa icula ekwele South Africa umphathisi Ncube, yena osethule idlalade elitsha elelisihloko esithi umuntu unjani. Nanguke exoxa lo ntungamile inkomo kwiStudio 7.
Sanibonani kuzo zonke indawo nje. Lo obingelelayo ngumphathisi Ncube endaweni yaseFlabuso okodlomnyama endaweni yase emakoshi enhlangano kaMbembezi nayo emakoshi.
Sanibone kwenami lanje sekindulule sesayi azobuya nezimbo nempe wami azobuya nezimbo nempe wami azobuya nezimbo nempe wami.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami ngabe umuntu udinga uyatholakala online kobo YouTube uyawuthola, bese kuSpotify uyawuthola, futhi kuzo zonke nje indawo ezidayisa umculo online ngiyatholakala. Uma ngabe udinga kimi, inamba engitholakala kuzo ngitholakala kulezi inamba ku 0641668063. Bese kuFacebook ungithola ngaye futhi umphathisi. Uyafika nje lapho kuFacebook useshe nje umphathisi uzongithola. Kuzo zonke iy'ndawo nje ungisesha ngomphathisi uyangithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Into engiyidinga kakhulu kubo abalandeli engiyicelayo kubo, ngicela nje isapoti, benginikeza isapoti umsebenzi wami bewustrima u-online besubscribe. Yilokho nje ngicela kubalandeli, sohlezi nje sibayenzele okuhle.
Njengokubona ngisho njengokubona ngisho
Themba ali ukholisile umculo kaMphathisi Ncube, yenake osethu leidlala daily jail lesihloko esithi umuntu unjani. njengoba esikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah esithi lilale kodwa bangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakuzi lalela ebulanjeni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.